that's a very interesting thing. People who many way to tell you, Gula want Alama that they view. No, but now can you learn to eat basic economics? Eat your own now, and I engage the way in the area. Imithelo kuba loku kuzibamba ama expenditure akula umnotho okhula ngama-tax umnotho ukhula nge-productivity ngabona besithi bona sakhona igolide likhona eliningi kanti ingwane vele sebeyiqondana labantu abama-USD siyazi ukuthi sezingela bona abama-nosco account ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabele izimali zabo.
Pho lokhu kutshoni kunotho yelizwe kuzaphazamisa kanganani abathengi?
Kutsho ukuthi vele umnotho waleli lizwe usungizwa ngama-USD i-multi-currency yikho babevele bengafuni ukuthi bayichithe i-circulation ku-multi-currency basket ngoba bathembe khona ukuthi ama-export profit ye-diaspora imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo. So yikho i-USD iza kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabwezulu ukuthenga le-investment. Kodwa-ke engisho ukuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane le-visit ngoba akuli abantu abaningi abalama-nosco account. Sokuzakuthi ukuthi-ke kuza kuba labantu abathi khona abasasebenzisi imali bethu lapha ekhaya sesisebenzela ngaphandle kwelisha ukuthenga ngaphandle kwelisha.
Ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-USD ingakhwela na ngenxa yomthelo lo?
Angikholwa ukuthi ukukhwela kwentengo yama-USD kungaba ku-visible okunganani ngoba le-engisho ukuthi ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-USD nalo sikhangelele omari impact labo i-cocash kodwa abantu abaningi babalawo ma-USD osobhizinis bona ngwawo nxa kuvele kulo mthelo kumbe ngumthelo wama-electronic transfers kumbe ngumthelo e-VAT kumbe umthelo e-customs bayagikela nje izulu kulaba abathengayo.
Lokhu babangwenya akusoze kubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga?
Lelo liqiniso kodwa phela njengasiyazi ukuthi ukuhambisa athatha i-cash ebhenki lapho kulo mthelo lwama-bank charges.